Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elanga enjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 24 kuLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe ala oyi-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka.
Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho ole 16 days against gender based violence.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni.
Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wafungiswayo ukuthatha leso isikhundla ngomnyaka ka-2018. Inhlanganiso eye-hashtag The Walk isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo, izihlobo, abangane labaqhatshwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende uthi uyakhathazeka ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini phakathi kwabesifazana labesilisa ngesikhathi esungule ngokusemthethweni namhla uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho ole 16 days against gender based violence olulanzwa umhlaba wonke. Uhlelo lolu luqalisa kusasa njalo luthatha amalanga alitshumi. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba namuhla, umsekeli kamphathi ntambo ubona ngeziphathelane labesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe amapholisa asegcizelele ukuthi ngempela izehlakalo lezi ziyakhuphuka njalo labesilisa labo bayahlukuluzwa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana ku-MDC Alliance unkosikazi Barbara Thanyanyiwa uthi uhulumende kathathe amanyathelo eneleyo ukuthi aqede lolu dlakela. Asizweni sichasisela ngokumunyethwe ngumbiko abe wethule ngalolu daba lodlakela ezindlini.
So thina sikhangele indikimba ye 16 days ikhuluma ngokuthiwa Orange the World End Violence Against Women Now. Lapho kwabe kukhanyela ukuthi omama ikakhulu bagqoke izigqoko kumbe anything okuyiumbala oyi-orange we-orange ukuthi sitshengisele umhlaba ukuthi sinakekela amalanga lawa ayi-16 aqalisa kusasa mhlaka 25 kuseyaphetha mhlaka 10 December. Kuye saphuma le ndilimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo, be it ku-politics, be it emsebenzini, be it emachurch, lokho esikubiza ukuthiwa i-gender equality. Sikhangela ukuthi gender based violence a barrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolu lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona ngenxa yokuthi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayisani, bebeungasela msebenzi wokuthiwa lengowabomama, bebeungasela zikhundla kuthiwa lezingezabobaba. Bonke omama labobaba babesebela amathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sekungasela udlame lolu kumbe singathi udlakele.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende laye usesungula olwakhe uhlelo ngathi uhulumende kuningi nasekwenzile
sibone kanjani uhulumende kayenzi awukusisuthisayo ngoba siyabona standekile omama lokho behlukuluzwe emphakathini uhulumende ekhona and abanye omama bahlukuluzwa nguye uhulumende xa ungakhangela i-statement sami lesengisikhiphile ngikhuluma ngomary chiwengwa ukuthi umka vice president welizwe ayehlanjazwa kangaka abantu bonke bemkhangele thina besicabanga ukuthi anxa abantu sebeyaleni kwalana kutho ukuthi abantu bamele balwe kumbe abantu bamele bazondane kumbe abantu bamele bakhawulisane thina isabe sikhangele ukuthi khona njengomuntu wayengumka vice mongameli kumele aphathwe laye ngesizotha kumele laye aphathwe ngokunandilela okukhulu asivali ukuthi nxa kuwukuthi kulecala kahambe ayegwetshwa angithi agwetshwe kube le justice ngoba kade singakhangela imithethwandaba yakhona abanye abantu abalamacala bayaphuma bengagwetshwanga umuntu ongelacala uyahlala ejele ijustice ezimbabwe kathesi okathesi kayikho nxa uhulumende ekwanisa ukwenza njalo emuntwini owayengowabo what more thina abe-opposition
lo nkosikazi Barbara Chanyani wayesikhulumela isogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kubandla le-MDC Alliance. Sebezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133.7,000 asebahlaselwa yicoronavirus selokho ubhubhane lolu lwaqhamukayo eZimbabwe nyaka enye. Abasindayo ngemva kokuhlaselwa yileli gcikwane bayidlula inkulungwane ezilikhulu 128.4,000 wabhubha abazinkulungwane phose ezinhlanu 4.7,000. Sebeyizigidi ezedlula ezintathu lengxenye 3.6 million. Asebehlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Laba bagoqela abayizigidi phose ezintathu 2.7 million asebehlatshwe amajekiseni omabili njengokubika kogatsha lwezempilakahle. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokhu wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Limibono ivela ngesikhathi isiyiminyaka emine umongameli Emmerson Mnangagwa wabekwa kuleso sikhundla ngabebutho lapho besuthinile owayengumongameli ngaleso sikhathi umnumzana Robert Mugabe. Usuku lwanamhlanje ngomnyaka ka-2017 yikho lapho uMnangagwa wakhethwa ngabebutho ukuthi abe phethe intambo zombuso andubana wenze ukhetho. Ukhetho lwase lwenziwa ngomnyaka olandelayo lapho wagcina enqoba khona wafungisa ukungena embusweni okusemthethweni. Ingcishi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ntungagwa uthi yena awuboni umehluko phakathi kombuso wakhe lokamgabe.
Ukungena okwenza khona i-ED singatshona sihluphana abanye sibangisana ukuthi wangena ngekhukumbeni kodwa ke mina ngumuntu owangena isikhundla vele ekwangamelanga abe khona. Awuthiyani kakhulu lo kaRobert ngenxa yokuthi siloku esikhankasa ukuthi amazwe sibe siwathethisa ukuthi bebuye belethe esithi freedom investment. Okwakathesi umkhonomi eZimbabwe uMnangagwa uloku ekhuluma ngawo efaka igama leli elithi open for business. Singakukhangela ke mina ukubona kwami uNomzana Mnangagwa kala la plan kala la cebo.
Okungumqondo osekelwe isikhulumeli sezaphu umnumzana Mthulisi Anana.
Akulanto enhle kumbe umahluko kumbe utshintsho ezingathi siyalubona. Amakhombi asahambi, imali sithengwa futhi emgwaqweni sidula, zonke into sezakhwela intengo, akuzima abantu lokhu behlukuluzwa. Asibone ukuthi kuba lobungcono elizweni. Kakula okuhle esingakubamba sithi hawu lapha uMnangagwa uyenza kuhle. Mina kangakuboni ngoba abantu bakithi bayadubeka izibhedlela lokho ezingela mithi.
Kodwa umsekeli womholo womsebenzi kubandla le ZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi umnangagwa usulethe inguquko enkulu lokhe wathathayo intambo zombuso.
Lokhu kudalwa ngama-policies esithe afaka ajabulisa uZulu. Siyananzelela ukuthi i-economy yethu isithatha ke silunga abathi it's a positive turnaround. Siyivalile i-report ebhalwe i-World Bank ikhangelela ukuthi i-economy yethu ngakukhula nge-3.9% kulokwenalo umnyaka. Konke lokho kusenzakala ngesikhathi umhlaba ubhekane nomkhuhlane we-COVID. Kodwa iZanu PF ibonise ukuba resilient, yaba ne-economic growth in spite of the pandemic. Ungayisho ukuthi bekunalolu bhubhano, hayi, sikhaleli ngabe sesikhatshana khathesi. Lama projects ayenza.
Omunye osekela ibandla leZanu PF, uMnumzana Munashe Mthutsa, uthi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo oluntu.
Kutshengisa ukuthi ngumuntu ofuna ukubona inguquko elizweni. Sibonile ukuthi usetshintshe umkhonomi ekubeni ube umkhonomi obethembe imali zakwamanye amazwe, wawuyenza waba umkhonomi othembe ngemali yakuleli. Usesibona inguquko ekhona endaweni zokwakhwa kwemigwaqo, endaweni zokwakhwa kwamadamu, endaweni zoku-agriculture. Siyabona imisebenzi emihla yenzayo. Akulaviki edlulayo umongameli engazange ehambe evula kumbe ifike iTali kumbe into zokulima kumbe indawo into izinhle ezenzakala elizweni. Kutshengisa ukuthi isifiso sakhe sokuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe ephumelelayo.
Iningi lengcwethi ezicubungula ezombusazwe eziphakathi kwelizwe leziphandle kwelizwe zithi uZulu wayekhangelele ukuba ukukhitshwa kwamgabe kwakuzathuthukisa inhlalakahle kaZulu, impilo ibe lula njalo umnotho uphe amathuba kwabaningi. Kodwa lokhu ukhanya kuliphupho nje elingasoze lafalafezeka. Zisithi njalo uZulu weZimbabwe usephila nzima ngenxa yokuphela amandla kwemali yakuleli nxa iqathaniswa ledola leMelika, ukuthi intengo yempahla iqhubeka ikhuphuka mihla ngemihla. Abantu abaningi eZimbabwe bakhala ngokuthi abayiboni inguquko kulandela ukusuka kukaMgabe esikhundleni. Ezibhedlela lezikolo kulobunzima ngoba imbadalo yokuthola usizo lokwelatshwa leyemfundo layo ikhuphuka okungeneliswa ngabaningi, ngapha ikholo lingakhuphuki ukuhambelana lalezi ndleko. Bathi njalo izimoto zokuhambisa kazitholakali lanxa uhulumende waletha amabhasi awezupho kodwa ayeneli. Kulokhu kungahlaliseki eZimbabwe ngokwenzakala elizweni, kunabanye abathi uMgabe loMnangagwa zimbili azantabenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso e-hashtag the walk ithi isisungule uhlelo lokuncedisa abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abakhala ngokuchaphazelwa imali yabo yizihlobo, abangane labaqhathiwe ukwenza inhlelo ezinjengokwakha izindlu. UNkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo kulinhlanganiso osebenzela koBulawayo, uthi baningi abahlala emazweni abakhala ngalolu hlupho. Okay, Dube, uxoxa lo Mangwenya ngalolu hlelo.
Ngiyeza namhlanje ngiliphathele i-business lethu elishasha. I-business lethu elibizwa ukuthi i-business and domestic monitoring and verification services. Injongo yaleli business silisungule ngomsebenzi esiwenzayo. Sikhuluma labantu bonke abasemhlabeni sikelele, ikakhulu abantu abakithi abaku-diaspora. Abashiye imdeni emuva, bashiye abazali emuva, bashiye izingane emuva. Belamabhizinisi abawenzayo benjalo behleli emazweni. Othola ukuthi bathumela izimali ukuthi kurane amabhizinisi abo, bathumela izimali ukuthi ziwondle imdeni yabo, ziwondle abazali abantwana babo, izizukulwana zabo. Kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi leyo mali ababeyithumela igcina ingasafikanga emdenini. Igrosali abayithumelayo igcine ingasafikanga emdenini. Abanye njalo kube yikuthi babe bethumela izimali ukuthi bebhadalelwe ama-raise kuma-city council, abanye ngabafuna ukulungiselwa ama-documents.
Ye, kukhanya bebaningi kakhulu abantu abangani bahlutshwa ludubo lolu. So ke nina khonapho-ke likubamba njani?
uthola ukuthi imali lezo zigcina zingafinyelelanga lapho okuyalo kufanele ziyafinyelela khona. Sasasisuba lentshisekelo ngokukhuluma labantu bakithi. Besitshela ubuhlungu abadlula kiwo, besitshela inqinamba ababhekana lazo. Sasasisuba lentshisekelo yokuthi siqalele ibhizinisi elizoncedisa abantu bakithi, sincedisane labantu bakithi ukuthi abantu bakithi lanxa bengabe thumela izimali zabo, imali zabo zikwazi ukuyafinyelela lapha okufanele ziyefinyelela khona. Thina esizabe sikwenza njenge-organization yikuthi senze i-verification ngokuthi sihambe siyefika emndenini kumbeni siyamonitha umama usekhulile sekungumuntu omdala okuthunyelwe i-grocery kumbeni kuthunyelwe imali, sihambe siyefika kuleyo ndawo sibone ukuthi izinto zifikile njengalokho. Sihambe nxa kungakuyithi ngama-business, sihambe siyefika kulawo ma-business siyebona ukuthi leyo nto othe iyenziwe iyenziwa njengalokho. Sithathe ama-pictures esiza kusendela wona ukuthi nxa kungaku ukuthi uyakha indlu uyebona ukuthi ngempela ngempela indlu yakho leyo iyakhiwa, kumele kusebhizinisini lakho lelo business olenzayo lokhu oyabe uthe kwenziwe kube yikuthi kuyayenziwa njengalokho kusenziwa.
Abantu bangalithola ngaphi nxa befuna ukuthi besebenzelani?
Sithinta kulezi numbers zasehofisini lethu kobulawayo +263 292 262354,
ku-cellphone or ungathinda nge-WhatsApp or nge-Telegram +263 78 635 9201. Siyabonga. Themba ukuthi abantu bakithi bazathola ukusizakala kuzo zonke indawo kuwonke amagumbi amalumhlala.
Lo nguNkosazana Mana Ngwenya, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-hashtag the walk, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube we-Studio 7 ekwaBulawayo. Ulive Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lowake wadlalela iqembu le-Highlanders uMalvin Dini, yena osehlala eMelika. UNdini uxhasane labanye abasungula ibhizinisi lokuthengisa impahla yabalandeli baleli qembu egoqela amakepesi lezikipa. Baqhuba njalo leli bhizinisi bebambisana lalo iqembu leBhoso. Impahla le itholakala emahofisini e-Highlanders kulabo abaseZimbabwe, kanti labaphandle kwelizwe bangangena enkundleni yeFacebook ukukhasi elibhalwe Bhoso Canvas bathole imininingwana yonke egoqela inombolo zocingo. Untungameli Nkomo Studio 7 uqale ngokubuza uNtini ukuthi kungani ekubone kufanele ukuthi abambe iqhaza kuleli bhizimusi.
Abantu abake badlalela iqembu kumbe aba-affiliated leqembu kumele babe yibo abakhokhela into zentengiso yento zezikipa, into zamasokisi, into zebhora eziphathelane lento yokudlala ibhora le-Highlanders. Ngoba ungabona ukuthi emazweni abantu abayenza i-commentary kumbe abantu abathengisa i-merchandise ngabantu abake badlalela iqembu. So umuntu angaceda ukudlalela iqembu asikuthi indaba ye-relationship neqembu siphelile, kumele ukuthi bakonti in another way indlela yokuncedisa iqembu and nokuthi labo benze imali babe le at least iway source of living after iqembu. So yeah, indaba yento ezokugqoka like izikipa, amathenisi, izicathulo, amahembi kumele kwenziwe ngabantu beqembu so that they can bring back indaba zemali eqembini. Akumelanga ukuthi kwenziwe ngumuntu ophandle, umuntu onga-understandiyo. So yeah, bathi bengibuza bathi hayi ubone ngani singenza so kwenze njani. Kimi it was an automatic because sengakubona lokhu engafika lapha e-America lase-England ngangikubone lamazwe wonke. Abantu abaphathelane neqembu kumele kube yibo abaphusha into zempahla, into eziphathelane leqembu ukuthi benzeni bathuthukise igama leqembu, njalo benzeni bebe ne-life after i-soccer. So that's why ngaba involved ungwele ngibuza ukuthi senze njani. Athi hayi, I think i-idea le is a great idea but kumele ukuthi abantu beqembu babe involved laba as well so that ukuthi abantu ngiboni authenticity ukuthi ayinto lengiyiqembu yenzwa ngabantwana beHighland and benzani bakuthuthukisa ibizo leHighland ngoba yalendo ungakhohlwa iHighland yimuli ungavela ube ngoHighland ngoHighland noma nini ungazi usuke ulokhu ngoHighland so nxa uyiHighland kumbe iskipper kumbe ngamasokisi kumbe ngamatennis kumbe kuyini ozancedisa ngakho incedisa lawo usenzani uzenzela impilo yakho but at the same time uphusha igama leteam.
Ikusasa lebhizimusi leno leli ulibona lini njani kuyini likuloyisayo?
Into eqakathekileyo ukuthi abantu babekwazi ukubambana and babekwazi ukuncedisana just to support each other. Ungathola umuntu esenza lokhu as long as kuzathuthukisa i-team iqembu lesigaba lapho abavela khona ngoba iHighland ngiyakobulawayo iMathebele lendi esasitravela thina siya kumbe kubowangeki even seharare bomangura siyadlala khona hali laboshabhani mine langaphingapha emaswingo uyathola ukuthi kuyavukula abantu beHighland abaningi kakhulu. Ukubambana ke okuqakathekileyo kusetshenzwa engufisayo ukuthi abone into le esiyenzilele eyenzukele eyama tennis ngifuna ukuthi thuthuke kugcine kuyi clothing company enkulu okudlula just ama tennis kube izikipper kube ngamayimbi kube ngama tracksuit kube ethethwe ngabantu beHighland kube lama shops avuliwe kobulawayo khona para thengisa into ze merchandise ezi Highland kuqhatshwe abantu beHighland bethi abakwazi ukuthi they are recognizable ukuthi umuntu angafika uyabona ukuthi ayilo lo ngusiza khoza lo ngugift lo ngajunior lo ngutabane masa lo even uzenzo sekukhona ngale blessing but bekho ukuthi uzenzo moyo lo yibo onto engadlala wo blessing Gumizo abantu engadlala labo abantu nxa befika esitolo babajabula ukuthi ngikwa Highlander kube le pride and umuntu uyathola ukuthi uzathola imarketing elula kakhulu ukubambana.
Abalandeli beqembu uMazibani ongabatshiyela wona
umbike ngilayo ukuthi kubanjani abantu babambane babuild iHighlanders njengeHighlander institution eyiyo yona. Ungathola ukuthi mina lokho sengatravela umhlaba wonke lo awusoze ufike edorobheni ungazisoze uthole umuntu okobulawa ukuthi kayazi iHighlander. So ikule brand name ngenjalo kule mali eminingi engenziwa ngabantu kuphela insuku zonke khona uyathola abantu abakudiaspora like abantu abaseZimbabwe abase-America abase-UK abase Australia ngelanga baspenda more than maybe $10 that they ngazimiselanga uyispenda. Can you imagine ukuthi bangathenga ipay yama tennis ona lana weboso just one person even bangathenganga bonke enxa ungathenga maybe 30,000-40,000 people all over the world imali engenziwa lapha imali eningi kakhulu iyabiselani imisebenzi eqembini bona laba abantu abake badlala ibhola sebekhulile njengami bayathola imisebenzi abantu abakwa-administration bayathola imisebenzi even izihlobo imuli zethu esake sadlala lathi labanye besaputele ndaba yafidwa ngoba guess what siyimule yi-1 abangabamba nabantu baspend imali towards iHighlanders i-team iyakhula abantu bathuthuka they get better empilweni ngemali because what happens is abantu bayaqhatshana bodwa into ziHighlanders iHighlanders phela idinga ukuthi ibe ne-sponsor ungambuza to be honest ingazi sponsor yona yodwa iHighlanders ngokuba le organization ebambeneyo kube ne-structure kube ukuthi okay into ziHighlanders asizenzeni so i-merchandise ethengiswe so ama-rights ukuthi amagemeti abukele ayenziwe so yi message engiyishaya kuqaliswe ngamathenisano lawo asikho kuqala kupheleli khonapho kuzaba le nto eziningi ezenzakala as long as kuvunyelwa ukuthi at least iHighlanders i-executive le committee ivulele abantu abafuna ukuncedisa.
Lo Malvin Tini owake wadlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders njalo ohlala eMelika. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende woncindezelo oka-Alexander Lukashenko owase-Belarus usulenyanga ezithile uqoqa izipepheli uzeqisa imingcele yalelo lizwe zisiya emazweni angomakhelwane amathathu akumanyano we-European Union abalisa ele-Poland, ele-Lithuania, lele-Latvia. Eziningi zalezi ziphepheli zibaleke zivela eSyria la kwele Iraq zilesifiso sokuya entshonalanga yezwekazi le-Europe. Amaqembu eziphepheli lezi aphelekezelwa ngamabutho aseBelarus ahlomileyo eqonde emingceleni yamazwe e-European Union esiyafohla ngaphandle komthetho. Kucho isiphathamandla se-European Union umnumzana Joseph Borrell uqhubeke wathi lokhu kuveza ububi bukahulumende wele-Belarus. ngokuphehla udaba lesiphepheli lolu uhulumende lo uzama ukukhohlisa abantu ngokwenzakalayo kulelo lizwe lapho okwephulwa kwamalungelo oluntu ngezinga elesabisayo. Abahlaziya okwenzakalayo bathi uLukashenko uphehlele oludaba ngabomo ngenjongo yokuphindisela phezu kwezijeziso azedeswe yi-European Union lonyaka. Nxa uhulumende lo efuna izijeziso lezi ziyekethiswe kulamanyathelo acacileyo okumele awathathe abalisa ukutshiyana lokuhlukuluza uzulu, ukukhulula bonke ababothelwe zombusazwe njalo ajezise labo abephula amalungelo oluntu, aphinde akhulumisane ngokuqotho labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Inkulumo lezi kumele zikhokhelele ekuqhutshweni kokhetho olukhululekileyo oluzahlolwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Ekhuluma lomphathintambo welePoland obona ngobudlelwano lamanye amazwe kusukwana ezedluleyo unobhala weMelika uSecretary of State uMnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi eleMelika limaleLePoland kukho konke lokho okwenziwa nguLukashenko okugoqela ukuhlukuluza iziphepheli. Isikhulumeli sogatsha lweState Department yeMelika uNed Price uthe okwenziwa nguhulumende kaLukashenko kuphazamisa ukuhlaliseka, kwehlukanisa abantu njalo kujonge ukukhohlisa abantu ngokwenziwa yiRussia emngceleni walo leUkraine. Uthe uBlinken lomunye wakhe wePoland uMnumzana Rau bakusolile kakhulu ukusetshenziswa kweziphepheli lezi njengodlawu. Bakhuthaze njalo uLukashenko ukuthi alungisise isisusa sezijeziso esiyikwephulwa kwamalungelo abantu bakweleBelarus lokubahlukumeza. UBlinken uncomele Poland ngokusekela ukuzimela kweleUkraine njengelizwe elipheleleyo. EleMelika, elePoland lamanye amazwe angabangane abambene ekujeziseni eleRussia phezu kokuganga elikwenzayo emazweni angomakhelwane lalo.
Lapho belilalele udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uzakuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba elizikhokhela. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwezehlakalo zodlakela ezindlini ngesikhathi kusungulwa uhlelo lokukhankasela ukuvikela lokho olwe 16 days against gender-based violence. Iningi liveza imbono ehlukeneyo ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa selokho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2018. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngo-afasi 6 kusasa ekuseni.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.